Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 23 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngicabanga ukuthi isadika amandla yona ayinawo acacileyo. Kodwa khona lokhu ukuthi kuze bayidonse izanu isala. Ngibona ngathi kungabe kuluphawu oluhle lokhu.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika e-SADC ithi izaqhuba umhlangano wokuhlaziya indaba ezithile ezigoqela olokhetho lweZimbabwe olubikwa lungagqitshwanga kuhle.
Khayela intengo yempahla elakho ukukhuphuka ngoba siyazi ukuthi ilizwe lethu liyame kakhulu kwezezimo ukuze abantu baphile kuhle. Njalo sikhangele ukuthi lelizwe le-South Africa lalo lithintekile ngokwenzakala u-Israel ne-Hamas okuyimbangela engakhweza intengo yempahla jikelele.
Inkokheli yamazwe abalisa iMelika, Canada, France, Germany, Italy leBrithani aqhubekela phambili esekela ilungelo le-Israel elokuzivikela kodwa ekhuthaza ukuthi kuvikelwe lokuncedwa kwabantu abaseGaza abangahlomanga. Uhulumende uthi amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi kumele engesabela ikhatshana kusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngabathengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika e-SADC ithi izaqhuba umhlangano wokuhlaziya indaba ezithile ezigoqela olokhetho lweZimbabwe olubika lungaqhutshwanga kuhle. Isikhulumeli se-SADC unkosikazi Barbara Lopi utshele iStudio 7 ukuthi umhlangano lo obufanele uqhutshwe kusasa usudluliselwe phambili njalo uzakhangela indaba ezitshiyeneyo ezigoqela ukuthunyelwa kwebutho e-DRC lapho okuloko kungahlaliseki khona. Umongameli we-Angola njalo ngumgcinisihlalo we-SADC ukhangelelwe ukuthi nguye ozakhokhela lumhlangano. Imbiko yethu kukhayelelwe ukuthi umhlangano lo uza kwamukela ugalo lokhetho lweZimbabwe oluvela kumgcinisihlalo we-SADC Troika njalo engumongameli weZambia umnumzana Hakainde Hichilema. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethe ecubungule zombusazwe njalo engunobhala jikelelwa inhlanganiso kulondoloza kwelungelo loluntu Freedom Alliance.
Ngicabanga ukuthi iSADC amandla yona ayinawo acacileyo. Kodwa khona lokhu ukuthi kuze bayidonse izanu isala. Ngibona ngathi kungabe kuluphawu oluhle lokhu ukuthi igcine ibone ukuthi kungcono kube lalapha egoba khona. Ngoba nxa isekele ukugoba iyabona ukuthi kuzayithwalisa nzima ngoba amakhelwane laba balapha yibo abenza ukuthi izanu lanamhla ibe isesikhundleni. So ngicabanga ukuthi khona lokho kutshengisa ukuthi khona things are changing a bit. Ikakhulu sikhangela indima edlalwa iZambia kuyo yonke yona le.
Kuyini esingakukhangelela ukuthi kungaphuma kulo mhlangano?
Okungaphuma kulo umhlangano akujabulisi okuya ngathi ngoba umhlangano lo vele bazalandela ukubhala kwe-report yona leyani ukuthi kuthi ukhethwa lulandela ngama-SADC guidelines into ezinjengalezo. Abantu bona bakhangelela ukuthi ngabe bekuvuma kuthiwe ukhetho lona vele kaluchithwe kuqalelwe phansi. Manje angiboni-ke isiyafika lapho isadike kutheni ithi ukhetho aluqalelwe phansi. Bazasekhonokhana nje okokungathi bathi silinceba indlebe, silichuka indlebe ukuthi yenze izinto ngendlela e-right next time. Next time yakhona izanu futhi izenzele okwayo okobuhlongandlebe. Yikho lapho kulehlupho khona.
Sikhangela ukuthi njengoba sekufakwe amalanga okuthi kube kuqhutshwa ama-by-elections kulandela ukuxotshwa kwamanye amalunga e-CCC kudalela ephalamende kanye la kumakhansili, ubona ngani isikhathi esiqhutshwa lomhlangano isikhathi esingaphathisa na kumbe kuzaqhubekela phambili ngokhetho lolo?
Iye, okunye khona bese singakuphawula ukuthi iopposition yethu ukungabumbeki ngendlela eqondiyo lokungalandeli iziqondiso ezithile ezokuthi singathi ezokubuswa kwamabandla ama-constitution yikho okuhluphayo kakhulu ende sokuhlevele kwaphosela intambo zonke kucele elezano ngoba ivini nxa kukhulunywa laphana kusadi khona ngathi bazabi kuyabe sokuthengisa ukuthi vele iopposition is disorganized. I-opposition yethu yona leyo engathi iqinile ethandwa ngabantu iphethwe ngumuntu oyedwa oyifake esikhwameni. Awukho umhlaba okuthandayo khonkuyani ukubona inhlanganiso engalandeli i-constitution. Antsho abona ukuthi izanu kayilandeli i-constitution kodwa iyabagcina kube ngathi iyayilandela. Manje i-opposition yethu ikakhulu i-tribus yale kuhle kubonakale vele ukuthi kukompuza idla emini sokunama-recalls sokulani. So khonokho kuzakwenza ukuthi vele ibe weak isadike kuzameni ukuthi sincike.
Lo ngumlungzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi ecubungulezo ombusazwe njalo engunobhala jikelele wenhlanganiso yokulondolozwa kwelungelo loluntu eFreedom Alliance ekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Inkokheli yamazwe abalisa iMelika, Canada, France, Germany, Italy leBritani ziqhubekela phambili zisekela ilungelo leIsrael elokuzivikela kodwa zikhuthaza ukuthi kuvikelwe lokuncedwa kwabantu abaseGaza abangahlomanga phansi komthetho wehumanitarian law. Impi le ibikwa isiyo impi enkulu ukwedlula zonke ezinhlanu esezithe zaliwa esigabeni seGaza Strip. Abantu abedlula inkulungwane lengxenye abase-Israel babulewe ngelanga lakuqala lokuhlasela kweHamas kodwa okwamanje eGaza sekulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu asebebulewe. Ekhuluma leStudio 7 ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa eCollegini leNational University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini uthi impi le ingaqhubekela phambili ilakho ukuphazamisa umnotho welizwe leZimbabwe.
Okokuqala okusinanzelelayo ukuthi ilizwe le-Israyeli leZimbabwe ubudlelwano balo obuxhumanisa kakhulu kusekuthengeni lokuthengiselaneni izikhali. Njalo ilizwe lase-Israyeli ngelinye lamazwe ancedisa ibutho lakithi ekulihlomiseni njalo lokulileleni esingathi i-training. Nga impilane kuqhubeka kuthi amathuba njalo ayasiphala. Okuthi ukuthi lapho-ke ilizwe liyafuna khona ezinye uncedwa mhlawumbe ngokuthola ezinye izikhali sokuyamele liyodinga kwezinye indawo lapho kule nto ingabe ikhuphukile. Sikhumbule ukuthi kanje vele ilizwe lethu livele li-under ama-sanction. Ngakho-ke ngathi indirectly impilyana layo izasithinta kakhulu ku-fiscal policy yethu.
Ngalesi sikhathi Dlamini abantu sebeqalisa ukulima sizwe njalo abanye bekhala ngokuthi kungaba lohlupho kuhlangothi lwezokulima lokhu kubona njani?
Ilizwe le-Israyeli lingenamazwe asincedisayo kakhulu ngathola imitshina yokuteleleza singathi irrigation equipment. Sikhayela ukuthi lo nyaka ngathi kule ngozi yendlala njengoba sazi ukuthi kule El Nino ehlasele ilizwe lethu. Lase kutho ukuthi kuzathwala ukudingakala kokuthelelezela ngoba izulu nesiyanikile. Ngakho-ke nxa impi le ingasamanga kutho ukuthi sokuzasiphaza amathuba okuthi abalimi nawo benelise ukufinyelela ezinye zemitshina encedisa ukukhuphula ukuthelelezela izilimo. Lokhu kuzabangela ukuthi kube lokusilela kokudla okungagcina kukhuphula intengo yempahla jikelele elizweni lakithi.
Kuyini okungenziwa ilizwe nje ukulungiselela elakusasa ukuthi nxa kungaba le ndube ezifana lalezi emazweni esithengiselana lawo ilizwe libe lilungiselele, kuyini okungenziwa iZimbabwe ilungiselela lokho?
Mhlawumbe kusiya phambili icebo lingaba khona, mhlawumbe amaqhinga angaba khona ukuthi iZimbabwe ivikeleke ukuthi inqakuzekile into ezinjengalezo eziphazamisa ukutholakala kwezokulimisa mhlawumbe kwezokunethana ilizwe. Okukhona ukuthi iZimbabwe ingaqala ukudinga ubudlelwane namanye amazwe angabe lawo ele nto engathi iyanqekela. Singeyani kakhulu emazweni amalutshwane, ikakhulu kungakusiza into enezigqathi kekangako ezichazelana lokudla. Yinto ekumele sihlale nje sidale amanye amathuba.
Sikhangela ubunzima lobu ngombono wakho kungaba into engaba nzima kakhulu
emnothweni yeZimbabwe kumbe hayi kuza kuba ikuswelakala kwezinto ezinlutshwane.
Ingathi kungasinda kakhulu nje ekuphatheleleni lokudla okuyinto manje emqoka ngoba kuthintana nozulu mathupha. Yesikhathi nxa kulokuswelakala komuntu kodwa siyazi njalo ukuthi uhulumeni vevele lolunye uhlelo lwe-Command Agriculture athi kugcinakile ezinye izilimo ezinganincedisa ukuthi singabhekani le ndlala enkulu kakhulu kodwa kuzaba lokuncweba kakhulu ezikhwameni zethu. Ye, nxa sikhangela intengo yempahla elakho ukukhuphuka ngoba siyazi ukuthi ilizwe lethu liyame kakhulu kwezezilimo ukuze abantu baphile kuhle. Njalo sikhangele ukuthi leli zwe le-South Africa lalo lithintekile ngokwenzakala u-Israyeli ne-Hamas okuyimbangela engakhweza intengo yempahla jikelele kunyaka ozayo.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa ekolleji le-National University of Science and Technology, exoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Osakhulayo wesiqintini senkayi unkosikazi Nodumo Ilalele Moyo oleminyaka ekuzalwe ngamachumi amabili lane 24 nguye onqobe kumncintiswano wokuthuthukisa umsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe oweZimbabwe Tourism Authority Award. Lokhu kunqoba kwakhe kuze lo mvuzo wenkulungwane eyodwa yamadola eMelika, i-$1,000. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Unkosikazi Moyo waseGande uthi loba edabuka iningi elithi kusemaguswini akomnyambambile ungene kulumncintiswano ngesizathu sokutshengisa ukuba ukugxila lokucija kwengqondo akukhethi imvelaphi yomuntu loba ukuba uthola inzuzo enganani, okuqakathekileyo liphupho elihle. Umvuzo lo uzusiswe yikwelulwa kakhe umqondo ngokusungula indlela zekulenjini i-Artificial Intelligence AL ezingasetshenziswa ngayo ukuhuga izivakatshi ngokwazi ezo umbukiso otholakala kundawo ngendawo zesabelweni seMathebeleleni North kanye lentengo yazo.
So ibizo leprogram uTomas yena ngeyokuplana lokumaketha lokuevaluate ama-events. So sisebenzisa okuthiwa i-artificial intelligence ukuzama ukuthi umuntu umenzele ipackage yakhe eyiyo ayifunayo. Kulokuthi ngigijime mina ngiyekrista ngiyebuza ukuthi imalini conference room, imalini conference, fonele wonke umuntu sesikunika ama-options akho ebengcono ebelula ukuwathola. Ukhuluma ibhajethi, ukhuluma ukuthi umhlangano ofuna ube njani, ukhuluma into kuyanceda khona ukuthi ama-tourist engakuzwa kusiba nzima ukubuya kusithi kumbe kundawo.
Unkosikazi Moyo uthi yena loba wafundela ukuphenya ngezomnotho ekolishini eliphezulu wafundiswa yi-intanethi lokhu, njalo uthanda ukukhuthaza ontanga bakhe ukuba bakhwabithe ukuhlomisa ingqondo zabo ngokufana lalokhu kanye leminye imisebenzi ukuze kwehliswe izinga lokuthatha kwezidakamizwa phakathi kwabasakhulayo, osekutshayisa lenkokheli ikhanda ukuthi kungehliswa ngandlela bani.
So ungafokasa on izinto ezikukhipha ungacabanga inhlupho zakho kodwa ucabanga into ongayiyenzi ukuthi abanye bebengcono. Uzazimangala vele kwama-drugs and lokuse ungasela nasikhathi lapho.
Echasisa ngokusungulwa kwalomkhankaso umnumzana Daniel Mompande okhokhela isabelo seMathebeleleni North ekuhlangothi lweZTA uthi uhlelo lolu baluqala ngomnyaka ka-2021 basebeluvuselela njalo ngonkwenkwezi walonyaka lapho abavulele ontanga abaleminyaka engamachumi amathathu kusehla ukuba bebhalise kumncintiswano wondlelo zokuthuthukisa ezombukiso.
For example, what we are really looking for is umuntu oyabuya le project ukuthi booking system ama travel agents ethu bengabhuka njani abantu izili kungatholakala njani umuntu enxa efunga usearcha for ama hotels or ama lodges achiphileyo i-application leyo izinto esizidingayo.
Unkosikazi Moyo uzaqhubekela phambili emavikini alandelayo ayencintisa labanye abadabuka kwezinye izabelo zelizwe. Emkhosini wokunikezwa kwemivuzo le, oweZimbabwe Tourism Authority Award abesifazane abaphatheka emsebenzini wezivakatshi bebekhala ngokwanda kwamankampani ahluma lapho lalapho ethengisa ukufanana lalokho abakulungisa ngezandla, besithi loba nje imincintiswano le isenziwa ukuthuthukisa abasakhulayo okufuze kuhlolisiswe luhlangothi lolu yikwabiwa kwama amaphepha okuthengisa ama licenses besithi kunje kabasatholi yona elesikhala. Unkosikazi Buyisile Sibanda okhokhela inhlanganiso yabo mama eZambezi Arts and Craft Women's Market unika umbono wakhe ngabafisa kwenzeke.
Ungayekeli ukuthengisa wena, for example umkhi wafike athi ngifuna lokho, mina ngithi $20, omunye someone uyathi $5 or $10 because ungathi uyakhuluma la uthi I'm hungry, what do you think I can do, mina ngilambile.
Kube lo mbono wokuthi uhlangothi lolu labenhlanganiso zombukiso bahlangane phosenyanga zonke ukuze belobele uhulumende bemchasele ngenhlupho zabo. Kubuye njalo kwaba lokuxoxisana ngezinga lentengo zombukiso kudolobho leli abathi liphezulu kakhulu, ngakho kufuze lehliswe ukuze inani lezivakashi liqanse kulandela ukuphazamiswa kwalomsebenzi ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngise-Victoria Falls ngeNokuthaba Dlamini.
Ingcwethi zezempilakahle ezeZimbabwe zikhuthaza uZulu ukuthi aqhubeke elondoloza ukuhlanzeka zikhathi zonke ukuze azifikele ekubambeni umkhuhlane wesihudo esekholera osuhlasele iningi ezweni lonke njalo uvame ukumemetheka lula ngesikhathi sezulu, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umqondisi wezempilakahle kobulawayo phansi kogatsha lukahulumende lwezempilakahle, uProvincial Health Director uDokotela Mafio Siyamuchembu uchasisa isimo ngalumkhuhlane owesihudo sekholera kuleli dolobho.
In Bulawayo Metropolitan Province, as of yesterday evening, end of day, we have had a total of 12 suspected cases of
kuprovinsi yakobulawayo izolo ntambama besile nani labantu abalichumi lambili 12 abacatshangelwa ukuthi bale kholera. Abangu-4 bakhona bafunyene belomkhuhlane ngemva kokuhlola kusetshenziswa i-rapid diagnostic test for cholera. Kuthe njalo abathathu batholakala benalomkhuhlane kusetshenziswa i-confirmatory culture test for cholera. Phakathi kwalaba abalichumi lambili sesilahlekelwe ngoyedwa.
Udokotela Siyamuchembu uthi lumkhuhlane uludubo hathi kobulawayo kuphela kodwa usabalele elizweni lonke.
As a country we are in trouble. The outbreak started in Mashonaland West.
Njengelizwe sisebunzimeni, umkhuhlane lo uqale eMashonaland West kodwa okwamanje amaprovinsi asehlaselwe ukwedlula amanye iMasvingo leManicaland. Ngenxa yokuthi singabantu abahlezi behamba, umkhuhlane lo ungamemethekela masinyane kwamanye amaprovinces. Sihlezi sivule amehlo, abantu labo kumele bananzelele.
Inengi elihlaselwa isihudo sekholera bagijinyiswa isisu bekhupha ingcekeza engamanzi lamehlo ayawela. Inengi edolobheni lakobulawayo lihlalele evalweni kulandela ukuhamba kwamanzi lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi engcekeza aphuma ezambuzini. Unkosazana Nokuthaba Nyathi uthi ngabe ikhansili iyehlisa amalanga okubavalela amanzi lokulungisa masinya impompi zengcekeza ezidubukayo.
Ezikolo sokukhuthazwa abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikeleni emkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka. Njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke.
Ubulawayo sekhuthazwe ukuba engazibona elezibonelo zesihudo agijimele ekilinika ayathola usizo lokwelatshwa. Umkhuhlane wesihudo uvele uludubo hathi kobulawayo kuphela kodwa lakwamanye amadolobho elizweni jikelele lasemaphandleni. Isihudo esekholera sabulala abantu abedlula abangamakhulu amane ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009, kuthi ababanjwa yilumkhuhlane babesebedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 ngomnyaka ka-2018 kusiya ku-2019. Ikholera yabulala abantu abafika kumachumi phose ayisikhombisa. Usikhwica umfundo Mthuli Ncube, umphathi ntambo wezemali, uchaze ukuba uzasebenza le council yakobulawayo ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo.
Esagepa imigodi embalwa lapha eNyamendlovu aqhefa ukuthi kube namanzi azasevisa uBulawayo. But of course kube kufuneka amagate lokunye le normal esithi reticulation, izimpompi lezi eziletha amanzi ezilini zabantu, usithi council belazikhangele la futhi.
Okwamanje manje obulawayo uthola amanzi kabili kumbe kathathu ngeviki ngesinye isikhathi amanzi abuya eludaka kumbe elephunga elibi inengi ligijinyiswa yizisu abagula kakhulu sebethe bayalaliswa esibhedlela seThorngrove Hospital lapho abathola usizo lokwelatshwa izikolo lazo zibiwa zibheke ngelihlo lokhozi isimo sokuvikela ukusabalala kwesihudo sekholera ezikolo ngoba sebekhona abahlaselwe yiso ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abantu abangezwayo endlebeni njalo bengenelisa ukukhuluma baqhube umkhankaso wokulimukisa uZulu ngokusebenzisa izandla ukukhulumisana i-sign language ukuze baphilisane kuhlelo Zulu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abangizwa endlebeni abangenelisi njalo ukukhuluma babelomkhosi oqhutshelwe kobulawayo wokusungula uhlelo lokulimukisa uZulu ngokuqakatheka kokufunda ukukhulumisana ngezandla i-sign language. Umqondisi weZimbabwe Down Syndrome Association unkosikazi Sibonisiwe Mazula uthi umfumfu yinyanga yokulimukisa uZulu ngokuqakatheka kwabangizwa endlebeni njalo bengenelisi ukukhuluma.
Mina time sengisebenze labo abantu laba kwesikhathi esithi sesibonile ukuthi kulendawo lapha abachiywa khona xa kule mcimbi cimbi xa kulama programs kulendawo lapha abachiywa khona so babone kufanele bona ngokwabo ukuthi batshele abantu ukuthi regardless of ukuthi ngobani abezwa but they can communicate bayenelisa ukwenza izinto eziningi.
Umnumzana Mbiko Nxumalo osuka e-Sign Language Interpreters Association uthi izikolo azifundise ulimi lwezandla liphansi ezweni.
USeptember wonke minyaka yonke ubekelwe eceleni ukuthi kube yinyanga lapho okuthuthukiswa khona abantu abangakhulumiyo ulimi lwabo lezinto abazenzayo. Lolu hlelo luye lwadluliselwa phambili lokumele lenziwe ngoSeptember kodwa lwenziwe namhlanje. Ukuze abantu abangakhulumiyo batshengise izipho zababalazo nxa behlabela ukwenza idrama ngisho ezandleni ukuthunga lezinto ezithize abalazo so yizo abafuna ukuthi batshengise abanye abantu abakhulumayo ukuthi bakwanisa labo ukwenza njengabanye.
Umbalisi eNjube High School unkosikazi Sevia Ncube uvumelane lo Nxumalo.
Inkinga esihlangana lazo ukuthi isikhathi esiningi asila ama-resources esikolo especially uma resource units bathola ukuthi ama classroom esilawo abenga engekho suitable for abantwana abadeaf like ukuthi sebesidinga ama classroom lakha la ma double windows angathatha umsindo from outside ngene classini asilakho khona kuma resource units asilama.
Olwela amalungelo abakhubazekileyo engumgcini sihlalo weFederation of Organizations of Disabled People in Bulawayo unkosazana Sukoluhle Mhlanga uthi izikolo zonke kumele zifundise abafundi bonke ukukhulumisana ngezandla.
I sign language was declared a national language ifana nje lesindebele ifana nje lesilungu ifana nje lesitonga so kubalulekile ukuthi i-society funde ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili enhlelweni zethu singabachiye emuva be-deaf community.
Umkhankaso wokulimukisa uZulu ngokuqakatheka kwe-sign language uqhutshwa phansi kwendikimba ethi I love sign language, my hands, my voice, a world where everyone can sign anywhere. Uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe Statistics Agency luthi kulabantu abayizigidi ezilengxenye abakhubazekileyo phakathi kwabo kulabazinkulungwane ezingamakhulu amabili abangezwayo endlebeni njalo bengenelisi ukukhuluma. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukukhetha ukudla okulungele umzimba lokunanzelela abantu abakudlayo kubikwa kuyindlela enhle engaphathisa ukuvikela izifo ezithile empilweni zingakahlaseli kanye lokuphathisa amasotsha omzimba ukulwisana lazo. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
UDokotela Jackson Zomoyo ongunaturopath uthe ukudla yiwo umuthi odlula yonke eminye imithi okumele abantu bekunanzelele, ngoba ukudla kungalwisana lezifo ezithile ezigoqela i-high blood pressure besebenzisa ukudla okutholakala kalula lapho abahleli khona.
If you cut tomato into two pieces,
sika ngaphakathi uzabona ukuthi lifana lenhliziyo, ukutsho ukuthi izifo zenhliziyo zilakho ukwelatshwa lokuvikelwa ngokudla amatamatisi, ngoba iqinisa indlela inhliziyo esebenza ngayo.
Uthe kuyadingakala ukuba abantu babe bekwazi ukuqakathekisa ukusebenzisa ukudla njengomuthi wokwelapha umzimba bengakathathi imithi loba amaphilisi njengokudla. Ethi kukhona ukudla okungavikela lokuphathisa kuzifo ezifana lezamehlo.
The likes of carrots. If you cut carrot,
i-carrot njengomzekeliso ungayisika phakathi uzabona ukuthi fana lelihlo, ilama vitamin, ikakhulu i-vitamin A, lama T-lithocyte ukuphathisa ukulwisa izifo zamehlo.
Uqhubeka ethi ukudla esikutholayo esikubona nsuku zonke kuyaphathisa, njalo kungadingi ukuba sizibone angani asikwenelisi.
Beetroot is very good for red blood cells.
I-beetroot inhle kakhulu, ile iron eningi, ngakho ilungile ukubumba ama cells emzimbeni, ama red blood cells.
Unkosazana Tafadzwa Jawari okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Nutrition Association uthi ukudla ngumuthi oqakathekileyo kakhulu, njalo umzimba udinga ukuba sihlanganise okuthiyeneyo esithi mixed diet ukuze kusebenze lokusivikela kakuhle.
Also amongst these foods you are supposed to be consuming your food from the four foods.
Kumele sidle ukudla okugoqela izigaba ezine ezithi ama energy foods, ama animal proteins, ama plant proteins kunye lezithelo nemibhida.
Uthi ungasebenzisa konke lokho kusilinganiso esilungileyo kuyaphathisa ukuvikela umzimba, ngoba ukudla kulihawu eliqakathekileyo ukuvikela ngitsho lokuqeda ezinye izifo.
For example, the goiter, which was
once yake yahlupha kusilela i-iodine, ilizwe lagcina lisithi ibekwe phakathi kwetswayi esilisebenzisayo kwavikela uzulu kule sisifo.
Umnumzana Kudakwashe Garayipasi ophatheka ekulungiseni ukudla esebenzisa amakhomo uchasisa kabanzi ngalokho kudla.
The baobab is a powerhouse whereby we believe it's a superfood.
Amakhomo alamandla okumangalisayo siwathi yi superfood. Ungakhangela ale vitamin C, i-potassium, i-zinc, le-iron ayaqinisa amathambo aphathise njalo ku-digestion.
Odokotela bathi ukuphatheka kukaZulu ekunakekeleni impilakahle yakhe ngokusebenzisa ukudla kungaphathise kwehliseni indleko yokuhlawulela ukutholake lokusiza ukwezokwelatshwa nguhulumende, kuthiye uZulu ekusimo esingcono kulokumelela ukuthi umuntu egule abe sesiyadinga ukwelatshwa. Ngimele iStudio 7 Harare, nguMark Peter Ntambe.
Sibonga ukuthi libe lathi kuhlelo lanamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu olivalelisayo nguTabo Kancube. Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.